20 wakhethwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Ward 25 bangapha komthwakazi kulabantu abaningi kakhulu, futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemaplazini nje, kusemladeni, imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi or so, nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakhona itegada. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emladeni abelusa inkomo, ngoba abanikazi bamaplazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangaki. Ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election, sibe sesiqhathanisa-ke loku vele kukhona, kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi?
Ngiyokuthi sikubambe khonokho, sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka. Sizokuzamela ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuye besiyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona, kumbe sokutholakale sekunabanye abantu ama-numbers u-500. Kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibe liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona.
Wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani? Sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMath South kuzokuthi iMath North.
Kukhona ukuthi amanzi, inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census. So nxa sekuphume kwabanje nanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years, into yakhona kayisiphathi kahle. Kodwa-ke kakulanto esingayiyenza, kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa, thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane, nabi le Mathekeleleni South saqhubeka sithole okuncane, iHarare izaqhubeka ithole okuningi. Kanti njalo futhi sikhangelele lekukhethweni ukuthi sizakhele delimitation eprocess yama ukuphawula izigaba ezithiwa ngama-constituency, sizaqala sesibalutshwane.